Ngomnyaka ka 2019 ngolwesiphepheli zeZimbabwe eziphose zifike inkulungwane kweleBotswana, umbiko okhitshwe luhlangothi olubonezomvikela kweleBotswana utshengisa ukuthi inani liselehle kwamagama kwasala abalitshumi lasificamunwemune i-19 kuphela. Umabhalani wohlangothi lolu unkosikazi Buthali Makhekhenene uthe leBotswana selibuyisele emuva iziphepheli eziningi ikakhulu ezivela eNamibia leZimbabwe.
For now we have 710 refugees.
Okwakhathesi sesiselele iziphepheli ezingamakhulu ayisikhombisa letshumi 710 enkambeni yeDugwi, kugoqela abeZimbabwe abalitshumi lasifica munomunye 19.
Zimbabweans bali 19.
Ihlekana lesiphepheli esele kweleBotswana zikhala ngokuthi impilo yesiphepheli kayilula. Umthetho kawuvumeli ukuthi isiphepheli sisebenze, kumele ziphile ngokuphiwa ukudla nguhulumente kanye lenhlanganiso ebona isiphepheli emhlabeni wonke ejikelele e-United Nations High Commission on Refugees. Omunye wesiphepheli ongafisanga ukuvezwa igama uthi akulula ukuba isiphepheli ngoba okuningi kubuyela emuva empilweni.
Hey, impilo yerefugee inzima. You find out that you have to live from hand to mouth, you can't budget anything. Asivunyelwe ukusebenza, hayi impilo yakho na inzima. You have to live on handouts. Ukudla, imagine indoda ekhulileyo engangamuholisa ukudla, impilo yakho na baba not good at all. Ikuthi nje isimo sekhaya simanga kuhle. Nxa ukuthi isimo sekhaya sime kuhle sibili, ngabe umuntu uyabuyela ekhaya sibili.
Uqhubeke esithi lamaphepha abo ukuba isiphepheli athatha isikhathi ukuphuma, kodwa uthi okuhle indlela abaphathwa ngayo ekutholeni ezempilakahle.
Amaphepha akhona lawo futhi athatha isikhathi ukuphuma. Anikwa amaphepha but we are not going to use them anything because they are not allowed to work. That's the problem. It's only beneficiary for the hospital. But in terms of health care we are provided for, akula problems. But the problem yona le kuphela ukuthi you will survive on handouts and you are not allowed to work.
Iningi leziphepheli esele eDubi zabaleka eZimbabwe ngesikhathi sokukhankasela ukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2008, lapho okwaba lodlakela olumangalisayo. Abanye babekubutho ngakho bayesaba ukuthi bangaphindela ekhaya bazavalela entolongweni. Kusenjalo eleBotswana lithi limangaliswa linani eliphezulu leziphepheli ezisuka emazweni akhatshana afana le-Democratic Republic of Congo, Somalia kanye le-Ethiopia. Unkosikazi Makhekhenene utshele idale lephalamende kuyona leviki ukuthi abazazi izizathu zokuthi abadinga bophepheli beqe amanye amazwe baze bezewela kweleBotswana. Kumbiko wokunanza ilanga lesiphepheli namhla, inhlanganiso ye-UNHCR ithi nani labantu ababaleka emazweni abo lisiyadinga bophepheli kwamanye amazwe liqonge ngokune ekhulwini i-4%. Ngomnyaka ka-2020 lisiyafika isigidi ezingama-2.2 lambili i-82 million. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngiSabron kweleBotswana.